Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 6 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amazwe angalakudla okwaneleyo ingabe angalakudla okusuthisa umzimba abantwana ibabathina beswela ukudla nxa beswela ukudla amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayedla basuke bedelelwe imkhuhlane eminenginengi.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 181 million abaphansi kweminyaka emihlanu abasola ukudla okweneleyo emhlabeni wonke jikelele.
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Russia lapho akhangelela ukuba uzakhulumisana nomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi lokunye. Kubhubha abantu abane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokondliwa kuhle kwabantwana kumanyano United Nations ole UNICEF luthi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 181 million abaphansi kweminyaka emihlanu abasola ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba emazweni achiyeneyo omhlaba ukugoqela eZimbabwe. Ukugwalo elwethule namuhla olile sihloko esithi Child Food Poverty, Nutrition Deprivation in Early Childhood, UNICEF ite, emhlubulweni weMpumalanga lowezansi yezwekazi leAfrika, iSomalia yiyo ekhokhelayo ngalolu dubo, ilandelwa yiEthiopia, yona elandelwa yiLesotho leMalawi. IZimbabwe yona ihlezi kuzinga lesihlanu. iSomalia yiyo ekhokhelayo njalo emhlabeni jikelele, ilandelwa yiGuinea, kuzobuya iGuinea-Bissau kanye leAfghanistan. UNICEF ithi izwekazi le-Asia yilo elibhekane lodubo labantwana abahlaselwe indlala abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha 64 million ukuthi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa abayizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa 59 million. Ngokunjalo iUNICEF ikhuthaze ohulumende bamazwe la ukuthi basungule inhlelo zokutholisa abantwana ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane ebangelwa yindlala. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi idinga imali engange 84.9 million US dollars eyokudingela izi uzulu weZimbabwe ukudla okugoqela abantwana abafika phose isigidi 866,000. EleZimbabwe libhekane lendlala ehlasela abantu abayizigidi eziyisiyagalolunye 9 million. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uDokotela Enopis Fanda ukuthi uthini ngombiko weUNICEF lo ewethule namuhla.
Umbiko lo kawungethusi ngenxa yokuthi amazwe angalakudla okwaneleyo ingabe angalakudla okusuthisa umzimba abantwana ibabacina beswela ukudla nxa beswela ukudla amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayehla basuke bedelelwe imkhuhlane eminenginengi okunye kuze kubaphambanisa ukuthi into yakhona ingabe isaphela impilo yonke. Udubo lolu olukhulunywa ngalo luhambelana lemango lamazwe angela kudla okwaneleyo ngezindaba ze-economy yalezo zigaba. Okwengezelela lokho ikuthi umhlaba uyatshintsha sekule climate change, lalapho kwakuzwakala khona ukudla sekusiba lendlala. Lokho kwengezelela udubo lolo olukhulunywa ngalo.
EZimbabwe kona ungasichaza uthini isimo sabantwana abaswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba?
asikwazi ngoba akuzange kuhlolisiswe ngabantu beZimbabwe ukuthi bazi ukuthi bangaki njalo bangathi ngoba iZimbabwe ilizwe elile indawo ezitheneyo ezindawo zilezilimo abantwana bayasuda ezindawo akulazulu komile abantwana bayalamba suka kwahluzisiswa ngemfanelo ukuthi kwazakala ukuthi udubo lolulunganani kodwa alungeza ke luselakale kulokuselakala kokudla indlala lokudla ukudla okungela ma-proteins uphongusidli uporridge njalo nje nsuku zonke uyabusuthi kodwa umzimba unendlala ukudla yikho okwakha umzimba kwakha amathambo kwakha izinyama kwakhe lamasotsha ayiwo asivikela emkhuhlaneni eminingi kungaswelakala ama-nutrients lana afaneleyo immunity yana kasakhuli ngemfanelo iyaqhubeka ekukhuleni kwayo ingaqhubeka ekukhuleni kwayo senelisi ukuvikela umntwana imkhuhlane sedilelwa imkhuhlane njalo nje
yiphi leyo mkhuhlane engamhlasela
ikakhulu ama-infectious diseases abangela isihudo respiratory diseases abangela ukuthi umntwana akhwehlele ingabe abe lofuba imkhuhlane njalo engaba khona emntwini ongela ole poor immunity njengoba isitshengesikhiwa
umntwana dokotela esingathi uthola ukudla okwaneleyo esingathi i-balanced diet ngesingisi uyabe thola ukudla okunjani njalo mhlawumbe kangaki ngelanga
kuthiwa kufanele umuntu abe lokudla okule carbohydrate i-carbohydrate sizuza emabeleni emabeleni esinkweni ezinto ezinjengalezo emputshini carbohydrate kufanele kube le-fat i-fat liyani ivame ukuphuma entwini ezinjengenyama kufanele kube le-protein protein iyakwanisa ukuphuma enyameni but into ezinjengamaqanda nxa ikhona indlubu nxa zikhona kubhalanse nje kugabaniswe le mbhida layo iyaletha ama-nutritional properties ibhalanse kugabaniswe ayikhona ukuthi ukuthi umuntu udle iporiji yempuphu ekuseni wadle emini wadla ntambama uyabe edlile wasuta kodwa kungela bhalanse efunekayo
lo ngudokotela Elopis Vanda ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo owestudio 7 ekobulawayo Umongameli Emerson Mnangagwa le-Russia lapha akhangelelwe ukuba uzakhulumisana nomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi ezombusazwe lempi ephakathi kwelizwe leli le-Ukraine umnangagwa ufike namuhla kwele-Russia lapho azangena khona umhlangano omkhulu owe-St. Petersburg International Economic Forum okuzabe kule nkokheli yakwamanye amazwe umnangagwa obekwele-South Korea lapho angene khona umhlangano we-South Korea Africa Summit semhlanganweni owe Russia Africa Summit nyakenye lapho okwalotshelwana izivumelwano ezimbalwa phakathi kwamazwe omabili izivumelwano lezi zazibhele kwezomlilo kagasi imitshini yakulezi nsuku amatshe aligugu kanye lokuthuthukisa izakhiwo zelizwe okwamanje uleziphathamandla ezimbalwa zakule Zimbabwe ezigoqela umphathintambo obana ngezemali umnumzana Mthuli Ncube leziphethe inhlangothi ezitshiyeneyo omunye wabasemhlanganweni lo ngumnumzana Masimba Mabaza omele ibandla lezano PF kwelebhilithane othi umhlangano lo uqakathekile kakhulu
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Leli lithuba elihle elokuthi umongameli Mnangagwa athole indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lempilo kazulu weZimbabwe.
Okubandla eliphikisayo ele Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi akulalutho luzaphuma emhlanganweni lo ngaphandle kwalokho okufunwa nguMnangagwa athi uzulu.
Nxa uvakatshela umngane wakho kumele unxa uhambile ukubuya uphethe igwadla phela ukuthi ubuye bona umngane wakho manje uyahamba kodwa akaze kuphume lutho so ke angiboni okwanamhlanje ukuthi kulento okungayileka
ingcwethi kwezombusazwe njalo kwenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions mnumzana Rejoice Ngwenya uvumelana lalokho
azisake isizwe nje ngokukhuluma ukuthi kule nto eyenzakala iteksi enkulu evuliweyo ngenxa yokuthi umongameli webizwe leZimbabwe wavakatsha e-Russia kumbe e-China sitsha kuthiwa khona kube into ezithengiswayo into ezive leZimbabwe se-China atsho okunceda izulu
kodwa olandela ezombusazwe okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Ambrose Sibindi uthi imihlangano le iyaphathisa ekuthuthukiseni ilizwe
sikhangela i ukuvakatshela amazanga abo Russia kwesikhathi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyasikhayela ukuthi engxenye amazwe angalawula nxa singabamba kuhle angasicedakathi ukuthi lapho engxenye njengezimapho ezithuthuke ngezindlela ze-investment kodwa-ke kathesi okwe-Russia uhlupho olukhona kathesi nge-Russia yikuthi sonke siyakwazi ukuthi ilizwe i-Russia lisempini lisilwa le-Ukraine and singananzelela siyananzelela ukuthi le mali yabo liyani ungathi ivali yehla njalo sinazele ukuthi i-Russia nxa sikhuluma kanje kathesi ungathi la manye amazwe akulabudlelwano obuhle ngenxa yempiliyana yokuthi bebe betshaya i-Ukraine so-ke kwesikhathi kuba nzima ukuthi singakhayelela ukuthi kule nto elula engaphuma
ele-Russia lelamankampani amaningi enza okuthiyeneyo kwele-Zimbabwe agoqela ele-Arosa elemba amadayimana elidlelala lenkampani ye-Zimbabwe Consolidated Diamond Company kulamanye njalo anjenge-United Fertilizer Company lamanye alungisa imvundiso ethengiswa kwele-Zimbabwe lemazweni akuzekezile Afrika maningi njalo afisa ukwemba amatsha legugu alokhu edinga ukusebenzela kwele-Zimbabwe kukhangelelwe ukuthi kungaba lezivumelwano lomnangagwa ekwenjiweni kwamatshe aligugu le-Russia okwamanje inkokheli zamazwe omabili ziphansi kwezijeziso zenotho ezetheswa ngamazwe entshonalanga athi amazwe omabili la ephula ilungelo loluntu njalo ehluleka ukuqhuba ukhetho okukhululekileyo Amapolisa athi kulabantu abane ababhubhele engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili legonyethi emgwaqweni osuka eMtare usiya eHarare emini namuhla. Amabhasi la abalisa enkampani yetenda kanye le-Fuels and Pets. Ibhasi yetenda ibisiya eMtare kuthi e-Fuels and Pets ibilubhekise eHarare. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi wazise ukuthi izidumbu zababhubhileyo zihanjiswe endlini yamakhaza eMarondera Provincial Hospital. Abalimeleyo labo bagijinyiselwe esibhedlela lesi kanye laseParirenyathwa eHarare. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebencome indlela amabandla ezombusazwe emukele ngayo impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa besithe leZimbabwe kwakumele lenze okufanayo ngesikhathi sokhetho. Okwamanje ibandla le-African National Congress elehluleke ukunqoba kukhetho lolu selikhulumisana lamanye ukwenzela ukubumba uhulumende. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kwempumela yokhetho kwele-South Africa oluveze kwacaca ukuthi bandla elibusayo alenelisi ukubumba uhulumende linganxusanga amabandla aphikisayo, umgcinihlalo webandla elibusayo kwele-South Africa uMnumzana Godema Ntashe ukubeke sobala ukuthi uZulu ukhethe ukuthi amabandla ezombusazwe abuse ndawonye, ngakho-ke yikho abaza kwenza.
We have to be sober. Kufanele sicabange njengabantu abangadakwanga, sisukume sikhulumisane lamabandla wonke afuna ukusebenza lathi ukuze sakhene uhulumende womanyano.
Ngakolunye uhlangothi, umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance uMnumzana Johnston Hessen laye uthe kumele amabandla ezombusazwe alandele intando kazulu.
Require a lot of maturity and a lot of steady heads and
kuzafuze sitshengise ukukhula kwezombusazwe sisebenze ndawonye ukuze sithuthukise umnotho wakwele South Africa,
hopefully on a new path of trajectory and growth.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema welule isandla sokusebenzisana.
We want to work with the ANC.
Siyafisa ukusebenzisana le-ANC. Nxa kukhona ibandla esingasebenzisana lalo ngcono yi-ANC, ngoba leli bandla nxa likusimo elikuso lesi liyahlonipha kakhulu.
Lokhu sekunconywe kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Omunye wabo ngumnumzana Cosmas Ncube.
Lokho kwenzakale eSouth Africa ngama-elections kubonisa okuvuthwa lobukhokheli obuqotho. kulaba kade bephethe uhulumende ngoba bavumile ukuthi ba abawinanga kuyatshengisa ukuthi uhulumende we South Africa uhulumende wabantu is a civilian government other than lokho esikubona ekhaya kuyacaca nje ukuthi lwana nguhulumende wamasosha ongafuni kwehlulwa
umnumzana Makothebe laye uthe umkhokheli webandla le-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa nguye okufanele atshayelwe izandla kakhulu ngokwemukela impumelo yokhetho waze wathi umphakathi ukhulumile ngakho-ke kufuze alalelwe
uRamaphosa akadinganga ukuthi atshone esiyatshelwa ngokuthi he must form i-coalition. They've made the way forward ukuthi bona they are open for ama-negotiations on lilo kuza ne-coalition. So we're hoping ukuthi lathi-ke as time goes on ama-leaders weZANU-PF bazafunda.
Umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ziningi izifundo okuzafuze zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
So le nto yenzakale South Africa mina ngitshayela izandla ngijabula kakhulu. Sengathi lathi eZimbabwe singayifunda siyilandela. Sithi ukuthi uma ngaba sivota sikhala ukuthi uZEC wethu usebenza kanjani ngoba la mabuka eSouth Africa bakwazile ukuthi uIEC laye bathi kumfaka ekhoneni bamonite bamonite ma noma ngaba tele ngqondo ukuthi mhlawumbe angarega ukhetho ngezindlela kodwa bekusuka kube nzima.
Kusenjalo amabandla ezombusazwe abika ukuthi ziqhubeka kuhle inkulumo zokubumba uhulumende omanyano. Kukhangelelwe ukuthi inkulumo lezi zibe sezicitshiwe ngemva kwensuku ezilithumi lani kumenyezelwe impumela yokhetho ukuze kubunjwe uhulumende. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kweziphathelane leMelika asizweni ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Usanyantisa kukhetho lweMelika umnumzana Donald Trump uthi uzaphikisa isinqumo somthethwandaba iseviki edluleyo esamthola elecala lokuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi akhe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains uqoqe udaba olwethulwa yimi uChris Gande olukhangela amathuba kaTrump okuphumelela lokuthi leli cala lingalahlwa na kungakafiki ilanga lokhetho. Umnumzana Donald Trump uthi kaphathwanga kuhle ngumahluli okwadala amathuba ambalwa ukuthi aphikise lesi sinqumo.
So we're going to be appealing this scam. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk.
Ucho ukuthi sizaphikisa lobuqili. Sizaphikisa okuningi okwenzakalayo. Kasivunyelwanga ukuletha abaphakazi. Salelwa ukukhuluma. Akula asivumelwanga kulutho. Umahluli wayeyisigelekeqe.
UTrump watholakala elamacala kuwo wonke angamashumi amathathu lane ayewetheswa okuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi ukuze afihle imbadalo ayipha untombazana othiwa nguStormy Daniels esenzela ukuthi enganciphisi amathuba okuthola amavoti kukhetho lomnyaka ka-2016. UTrump uthi ukhetho lwaqilibezelwa ngabalandeli bakamongameli Joe Biden. Yena uBiden uthi ukutholakala elecala kukaTrump kuveza obala ukuthi akulamuntu ongaphezu komthetho.
The statue is so broad or ambiguous that it could cast a net too widely and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was.
Inhlamvu zomthetho ezasetshenziswayo zibanzi njalo azizwisiseki okokuthi zingaqhelisa amambule abanjiweyo yila mambule bengazi ukuthi kahle kahle babhekane lani. Bengazi njalo ukuthi umthetho ubavikela njani ngenxa yendlela okulethe ngayo inhlamvu zalomthetho.
Ekuphikiseni amagqwetha kaTrump alakho ukuthi athi umthetho owasetshenziswa ukuthonisa uTrump wawungacacanga. Kutsho usikwicamfundo wezemithetho ekolijini leGeorgetown umnumzana Abby Smith. UTrump watholakala elamacala kuwo wonke angamashumi amathathu lane ayewetheswa okuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi ukuze afihle imbadalo ayipha untombazana othiwa nguStormy Daniels esenzela ukuthi enganciphisi amathuba okuthola amavoti kukhetho lomnyaka ka-2016. UTrump uthi ukhetho lwaqilibezelwa ngabalandeli bakamongameli Joe Biden. Yena uBiden uthi ukutholakala elecala kukaTrump kuveza obala ukuthi akulamuntu ongaphezu komthetho. USmith uthi amagqwetha kaTrump angakhangela ukuthi umahluli wavumela na ubufakazi ayingamelanga abuvumele kumbe ukuvimba ubufakazi ayemele abuvumele. Ngesizwe uTrump.
When we wanted to do things, he wouldn't let us do those things.
Nxa kukhona esasifuna ukwenza wayengasivumeli, kodwa okwakufunwa ukwenziwa nguhulumende wayekuvumela konke.
UTrump ulako ukuphikisa isinqumo ngezizathu zokuthi kasuthiseki ngamagqwetha.
And there I think perhaps defense counsel's failure to object to the testimony by Stormy Daniels suggesting that the sexual encounter between her and Mr. Trump was anything other than consensual might be fertile grounds for an appeal challenging the effectiveness of counsel.
Engaze akhethe qhingabani kodwa kumgceke ukuthi uTrump lamagqwetha akhe abasoze benelise ukuphikisa isinqumo kungakafiki umhla ka 11 Ntulikazi kungakethulwa isigwebo, kutsho usikhwica mfundo wezemithetho ekolitini leJohn Jay College of Criminal Justice umnumzana David Shapiro.
He will likely await sentencing. That way he has, and his attorneys have, a full perspective on what exposure he faces. Rather than doing
kukhanya uzalinda ukugwetshwa. Lokho kuzakwenza ukuthi yena lamagqwetha akhe babone ukuthi ubhekane lani. Kulokwenza kancane kancane okungamgebha esambeni njalo kungaphathisi ngalutho kucala lakhe.
Ukuphikisa kukhanya kungasoze kwenzakale ilanga lokhetho lingakafiki, kutsho uSmith.
This is not a quick process. I don't see even if the appellate division regards this.
Khathesi uzaphiwa ithuba lokuphikisa lesi sinqumo okumele akwenze. Ukuphikisa njengaye wonke umuntu ongaphiwa leli thuba yiyo indlela umthetho weMelika osebenza ngayo. Kuyingozi kulobuchapa njalo yikweyisa ukuthi umuntu athi ukuthutshisa icala akuhambanga kuhle ngoba engamukeli isinqumo.
Singalahlwanga kungakafiki ilanga lokhetho, uTrump uzakuba ngumsolwa wakuqala ukuncintisa kukhetho emele ibandla elikhulu. Lolu daba lulujoyini that is indaba ye-VOA uScott Stearns lwethulwa yimi uChris Gande owe-VOA Studio 7.
Inengi labalandeli be-Citizens Coalition for Change lithi lidaniswa ukuqhubeka kokulwisana okuphakathi kweziphathamandla zaleli bandla esezilamacele ambalwa okuvele sobala kungcwatshwa ilunga le-CCC umnumzana Morrissy Zwijai kuthanye ngoba bekule nkulumo zokuphoxana. Omunye okhulume kulomngcwabo ngowayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa obikwayo esedanise abanye abalandeli bakhe ngokuqhubeka eloba amavesi eBhayibheli enkundleni zokuxhumana ebulenjini kulokuthi abonise ukuthi uthatha nyathelo bani ngokubumba ibandla elitsha. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kunika ibandla leZANU-PF igunya lokuqhubeka linqoba, kukanti umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa usebonise impawu zokuthi ufuna ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo okwesithathu. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa nomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe owayengumgcini sihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa endawonye lomfundisi Siyaphambili Moyo owenkonzo yesiKristu e-Living Christ Pentecostal Ministries International njalo ophatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Eqinisweni ayikho into elokwenza labantu ongathanda ukuthi uyehlukanise loNkulunkulu, kodwa kungaphonga kuphelela kuphela kumavesi lasemweni. Kwesi sikhathi abakulandelayo kabazi ukuthi vele ucabangani, so bagcina bengasakwazi ukuthi vele usesekhona kumbe uphumile watshiya. So-ke kuphela kwakho umbuplani okunye. Mina ngokubona kwami ngibonani kakuhlanganise konke isiKristu abuye athathe le action phela ukwenza into abamlandelayo babona uyanga.
Siyabonga umbono wakho ngalolu daba sana Ndlovu.
Hayi leleyo ngoba i-religion ngeyibhayisi nature yindaba yokholo. kukholwa angithi uyakuchoza i-religion eyo ani okuthiwa i-Christianity akumelanga ukuthi ibe sizitshela ukuthi yiyo kuphela i-religion then amanye ama-religion onazi azothini okumele kwenzakale ukuthi amazwe kumele aranwe i-constitution i-religion kuyamele ukuthi ibe yinto eyenziwa ngaphandle kwezombangazwe ngoba ama-religion mehlukene ahlukene kulabanye futhi vele abangekho religious wa just spiritual kumele ukuthi i-religion ikhishwe ku-politics abantu bahlale phansi badwebe ama-constitution apheleleyo ithamisa into embuyisele emuholi kuna zonke ikhonokho and abantu abaningi abasayicological bagcina bebona ingani kuthiwa uphambiende ma uyathi abantu bebhizi bedinga ukulungisa ilizwe kwena ubulokhu sithi nasi ivesenje ivesenaleyo perhaps i-50% of abantu abakulandelayo bakuthanda kodwa banikhona ibhayibhile so uthini ngabe uma ufuna ukuthatha izinto zonkolo uzise elokhuyane etwenzele zombangazo
mfundisi moyo ingqobe isikuwe
nxa ukhangela i-constitution ngitsho ngikhangela yona yethu ezimbabwe ungayikhangela izinto eziningi eziku-constitution yethu kwambana izinto eziningi ezisuka ebhayibhileni ube sinanzelela even lanxa sisona inama MPs labo bantu basebenzisa lona ibhayibhile lena lelo kanye nengxenye undlovu kazange angizwisise ukuthi ngithoni isikristu sikhuluma ngempilo yokulunga yokuba umkhokheli oqondileyo umkhokheli oqotho umkhokheli ohlonipha ngitsho lezinto ezikusisekelo selizwe lezimbabwe ngoba i-constitution ezimbabwe ungayikhangela igcwele isikristu kwambana nxa ungayikhangela yonke angisile example yalo mfundisi oyi-politician ongu-president yena uyalilandela yena ibhayibhile ikongisithi mina kungaba kuyi-theory leyo yilukholo lomuntu kodwa ukuthi upractisa njani kukuye so singakudingayo upractisa endlini yakhe thina senza ama-constitution ethu la even lana le nto yokuthi i-constitution gcina isebenzisa ibhayibhile ayilunganga ngoba abanye abantu abalikhole ibhayibhile
ungathini ngalokho ngifundisa imoyo njengoba kulezinye inkolo
i-constitution ibunjwa ngabantu abezimbabwe so abantu bezimbabwe bona ababekufuna ukuthi kwenziwe yibo abakhulumayo yikho kumele kulandelwe kungelani ukuthi kusenkonzweni kusezinyangeni kumbe kakho kikho konke nxa besebethe bayiphasa kulandelwe yona ngoba yiyo eyabe siyi-supreme law of the land iphume kibo bona amazimbabwe
nanso indaba mnumzana ndlovu ayisikho ukuthi iningi ezimbabwe lingamakristu na
yikho kwaye washiwo ubaba lo uClinton we-America wathi umbuso akumelanga ube ngowabaningi kuphela kodwa kumele ukuthi ucabange ngokosonke ngokufaka ngesilungu you should also consider the rights of the minority it is oppressive vele khonoko ukuthi abantu bengabaningi sebesenza umthetho oshiya abanye phansi ubuse ubuze ukuthi i-Roman Dutch lo mthetho webhayibhile nge-Africa yini ngubani owayenzayo why isikhona manje and Africa is failing in governance bese lokhu siyiphakamisa siya phezulu ngisebenzise case study kaChamisa we're failing in opposition governance but one still wants to rule a country and being influenced by that Christianity and the Bible and I'm not saying ukuthi into ezirongo lezi ngithi lukholo lwakhe
ungathini ngehlekana elingasowo makristu mfundisi elithiwa ngumnumzana Ndlovu
nxa befila ukubana ukuthi bona they are neglected kumele baphakame bakhulume baze bazwakale kulezi zinto ababona ngani kazifakwanga kusisekelo sombuso welizwe abafisa ukuthi zibe khona akula muntu ongakhulumela abantu bezimbabwe but okwakathesi sikhuluma sikhangele sena lesi sisekelo sombuso welizwe esilashwa kathesi yiso esikhona umbuzo ongaphendula umoyo ngokuthi abantu ngobani because umoya ucabangela ukuthi abantu abanye noma besele phandle still ngabantu i-majority yiyona le into for example ezimbabwe eyenza ukuthi ezinye indawo ezilama-minority ethnic groups zikhangelelwe phansi ngoba kuthiwa ngabantu abalutshwana nabaqakatheka kakhulu we are coming from an ethnic point of view religiously they are doing the same and isoppressive yikubandezela okuncindezela abanye bona aba abayi-two abathathwe seriously u-Obama wathi ebhukweni lakhe audacity of hope noma kunabantu abayi-two kuphele i-America America does not qualify ukuthi ibize kuthiwa i-Christian
ubone kusasa injani singabone iphenduka yini umnumzana Chamisa kumbe kuzaba lomunye laye ozaba khona abantu bemamuke
I think ke ngendlela izimbabwe eyiyo uyakhona futhi ukubuyela uChamisa ayithathe futhi majority yokuphisa kubuyele futhi kwe-election ka-2028 adliwe futhi lindisa iphindakale kaningi angazi ukuthi kutheni kodwa asazi ukuthi umbani ozahlakanipha mpela aphume akhona ukuthi ayenze laba bantu abathanda uChamisa kanye noma engakhona lutho babona ukuthi hayi sesifuna ukutshintsha ilizwe lapha baqalise ukudinga inkokheleyo epheleleyo
lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu obexoxa endawonye lo mfundisi siyaphambili moyo velo sithandekile mhlanga owe Studio 7